Umsebenzi wokuphenya ngalokho okwenzakala ngo-6 January 2021 lapho abathile abasekela uTrump bangena eCapitol Building. Awusozube ngumsebenzi olula ngokuba uTrump usesekhona isithunzi sakhe lokho esibonakala kafuna ukuthi kuphenyisiswe khona lokho. Ngakho ke uyesabeka kakhulu ama-Republicans asamesaba useseyisithixo esikhulu okungelula ukuthi basishaye indiva nje. Ngakho ke ukudonselana phakathi kwama-Republicans lama-Democrats kuzaqhubeka kungakhathalekile ukuthi kwenziwani ngokuba nje ngaphandle kukaTrump iMelika siyaba le-division lokwehlukana phakathi okukhulu phakathi kwama-Democrats lama-Republicans. Kulutshwana sebevumelana ngakho nje izinto zonke bayadoniselana ngazo lalezo wawukhangelela ukuthi kakufanelanga badoniselane ngazo bayadoniselana ngazo. Ngakho ke lo msebenzi asozube lula lakancane bakumangalisi khona lokho esikubona sekusenzakala.
Ubona iqiniso lonke liphuma yini phezu kodlakela lolu nxa sikhangela ukungezwani ukudoniselana okukhona phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Akulula ukuthi iqiniso liphume umsebenzi wenziwe nxa abantu bengabambananga. Kudingeka lokho okuthiwa yi-bipartisanship nxa useMelika ukuba ama-political party ongu-2 i-Republican Party le-Democratic Party zibambisane kulo msebenzi ngokuba kuyabe kukhona enye i-party ekwaziyo leyinye ekwaziyo. Kanti ke futhi nxa ngabe usuphenyisisile ngento ethile ngesehlakalo esinjengasona lesi udinga lokho okuthiwa yi-legitimacy ukwamukeleka kwemphumela yokuphenya. Ukuze yamukeleke leyo mphumela kubo bonke ama-Democrats lama-Republicans kuyadingeka ukuthi babambisane ekuphenyeni lokho ukuze bonke inhlangothi zonke kunye lama-independent bakwamukele lokho okuphume ophenyweni.